thina njengebandla le-National People's Party kuliqiniso sibili ngiyagcizelela khonoko elikuzwayo kwenzakele lamuhla eHarare ibandla lethu NPP le-NDCT kusayinele nokuba i-memorandum of understanding okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana sindawonye lokuthi sizasebenzisana njani kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili
sike seza ukubana bakhona abanye ebandleni kade bengafuni ukuthi libambane lo mnumzana Tswangirai kugcine kuhamba njani la
asiselabo labo thina njenge-National People's Party kusegcekeni sakuvumelana ukuthi sifuna ukusebenzisana lamanye amabandla ikakhulu i-MDCT ekhokelwa nguTswangirai ababekuphikisa lokho baphuma saqedelana labo khathesi sonke simoya munye ukuthi ukuze into le isebenzele kuhle ngo-2018 izalo iphume embusweni amabandla aphikisayo kumele asebenzelane wonke endawonye nathi njenge-National People's Party sinjalo sivumelana lakho lokho asisela muntu ongathi niya kuphikisa lokho
manje njengoba ukhetho solusondele imikhankaso yamarali liyaqalisa nini njalo iCongress yona iyayenzwa nini
iCongress yethu khona eHarare mhlaka 28 kuyona linyanga abalandeli beNational People's Party lize lonke sebetsheliwe ilandela ama-structure ethu sisuka kuCongress iphela iqeda eHarare yizo sibumbile icuku lethu laqhina lenela sesisuka lapho sesikopa siqine sesiyakhankasa akusekho okunye esibumeleleyo ukhetho selwayenziwa ama-provinces akhetha ubukhokheli bawo konke sokukhona sokuthole ukuthi sekucongress mhlaka 28 njengoba ngitshile emalangeni amalutshwane sisuka kulanga lanamuhla sesisuka kucongress sokusiya sadalala sibili sesisebenza.